undodalo uyaqaca ukuthi ubevele ngekholathi umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvelena ubehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 eyokuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi ntela esithe nena uzandiliza personal and political kusitsho ukuthi hayi kasuka ngakithi ngoba engumuntu lwana osithi khona ube le nhloso yokwakhi MRP ndizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho kunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga iattention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu angeke aphonge ukuthi lo thathu sejoin izano kuyinto nje izano uhlele phezu kwalo uzananzelela ukuthi lakubo MDC Alliance bekuparedwa ogudhu ngale labo bani ngicabanga ukuthi i-strategy sezano ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenzisa ukuthi abantu laba sebechiya ama-party abo babuya kuzano ezifi izano PF iyakhula njalo abantu bayayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzano lapho abayibo bamqeqesha khona ku-politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabandla kumbe wa-destroyer usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo-2016 umnyaka usiya phela wayevela kubandla le-MDC eyayikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube.
Manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu aye kubandla lezanu PF kungakutshengisani?
Ngiyabonga baba Gande. Yes, kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ngayilula ngoba kwesinye isikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugolela amacoco labo mankala lazo zonke izinanakazane ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibelaso ukuthi hayi izani PF iyabhejela ekuinvesta abantu ebantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emaNdebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi izani PF iyayesaba iMthwakazi Republic Party njalo icause yeMthwakazi imemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola uAkim Gasela Mhlanga kodwa sikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and time ibe yona leyi aziveze ngayo kodwa ke thina njengeparty kusincedile kakhulu ngoba evele i-liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo ye-division ibandla lethu bese lifuna ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere.